hayi laba bantu badlalisa isikhathi sezala manje zezimbabo lokho ukuthi bayabophisana ngokuthi bathethisana bathina thini bayazana bona moto ngokuchili nokuntshontsha abakwenzayo betshontsha imali yasezimbabwe ukuthi bona badle so bangasidlalisela isikhathi mina nxa esazi uminister uJonathan ukuthi akunanto ayithathayo ezindefu so uyabophisa omunye ukuthi umnyangisile kutho ngake isuzulu yasezimbabwe ukuthi kathontshanga kutho
manje njengebandla aliboni na ukubana bona sebechitha isikhathi sikaZulu kulokubana balethe intuthuko bakhulume le ndaba ezileta ingqubela phambili
ikho ngikutshele kuphambili ukuthi bangadlalisi isikhathi sabantwana sezimbabwe namhlanje asanele isikhathi imali zithuse emabhenki namhlanje siyagula uhambe esibhedlela ufuke utshele ukuthi yeke nayo uyagula kodwa umuntu wangikhona kawukho uhambe uyedingini ukuthi wangikhona ekhemisi ukukutshela ukuthi umuntu wangikhona kawukho ngikhuluma kunjenje ngidlela kudokotela bengingasaphefumuthi ngathi into ngiyafika ngatshela ukuthi akunayo ikhophiso kumele kamhlabe ukuthi ngihambelise ukuphefumuthi kodwa sibhadalele emini bantambama bangasidlalisela isikhathi bona abafana amile bakwenzi bathembisa uZulu bazaguqula impilo kaZulu bengena kukhetho ngo-2013 thina sithi guqula nini impilo kaZulu nxa lingakwanisi fumani singene sike senze umsebenzi bona njengebandla le-MDC umsebenzi siyawanelisa endikawubuzwa ngoba singena uhulumende womanyano sonke siyazi ukuthi ibandla le-MDC laphiwa ama-ministries ama-social and economic ministries ozelti izikolo sazithuthukisa uZulu wayesetshaywa ngomoya